Imfanelo yomombele sithindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phosa amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kwenza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi senyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lo nyaka.
Ungathi uyakhangela sesihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lo nyaka ukulima ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthi nonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi ngayesenza lezi zinto usuyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani, angazi ngiyakunanzelela uhulumende lokho. Sithele nzima siyahlupheka, siyakhala always ithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala sokube kwahlansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawane wadukuma manzonzo komnotho welizwe sekudinga ukuthi uhlanganise amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishihle kangaka sizayithatha ngapha imali lala kumnja kuphinde asilimanga asizuzanga sifelwa izifuyo pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zazizome kakhulu so kodwa umgabu ahlala phansi lonkomo bakhulumisana into zabangcono. Ngo-2008 into zawoma uthwangele wahlala phansi lo mgabu balungisa into zawoma kathi kathesi-ke azama ukubiza ufala lowo bakhulumisane balungisa izinto.
Ukhansela kwa-18 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation address kule viki edalela ephalamende umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uza kukhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Themenkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe yindlala.
Ilala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxoshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ithukela yena sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Khumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenzeni futhi for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sethilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi esifoso lapha, hhayi sithole kanzima, sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani ngani izulu liyana sibili sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezivalisa inkomo nazo zibhekanele dubo lokusilelwa kwamanzi. Zela kugatsha lezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.